kumiswa kunokho sihlala sikutsho ukuthi iZanu PF iyesaba kunqotshwa kukhetho yikho ke kuzaba nzima ukuthi ke ibize ama-by-election yebo kambe iCOVID-19 ikhona kodwa amanye amazwe nankuphela ngale ndlela ahamba ngakhona ukhetho luyenziwa eZimbabwe kuphela yikho lapho kungenziwa khona ukhetho hhayi kusobala-ke kumgceke ukuthi iZanu PF iyesaba ukhetho okwesibili isizathu esingenza ukuthi bangabizi ama-by-election bafuna ukubonga abantu ababancedisayo ekuzameni ukuthi badilize MDC Alliance ebehlulekayo-ke ithimu yabomonzora le ngoba phela anti yazinika-ke ukuba ngo-MP yazinika ukuba ngo-councilor engaqedelwanga ngabantu so besaba ukuthi-ke kungayiwa ekhethweni bazahle badliwe baphume ka-1 yikho bafuna ukubanika-ke ithuba lokuthi babe sephalamenti-ke nge-back door kuze kufike u-2023 so esinye sesizathu-ke esenziwa iZanu PF enza ukuthi bangabizi-ke ama-by-election bayesaba ukudliwa yisi siqokoqeli lasendawo
Baba ugawule kuthwale ngamagwala.
Hayi kodwa ke singakhangelani yesuku zami sikhangeleni kuhle sibili sibuyele emuva iZanu PF vele ayikaze nje iluze ama-by-elections ayizange ilahlekelwe kuma-by-elections ngitshela kuma-urban areas lapho ku-MDC yayilokuze khona kuya kuthi kungabuya ama-by-elections wakhangela njengebhulawayo iZanu PF yawina ama-by-elections kwesaka ngitho but esikukhangeleyo ukuthi siphakathi komumo onzima odalwe ngumkhuhlane we-corona kumele sithi nxa sisenze izinto zethu senza ngokunanzelela asokwesaba ngitho iZanu PF vele i-by-election ayiyesabi i-by-election iwina kakhulu iZanu PF lokwana ukuthi omonzora basagcinakele ngale mina mbona ngani ukungazoluqinisa ngoba ukhona umonzora labona abangenayo be-proportional representation abangene ngevoti hhayi abakho ngokuyo abangene nge-proportional representation ku-both senate le nakuma-positions lana e-women quota so labana abantu ngabantu ukuthi vele lana kuma kuyi-by-election kumbe kube lani ayakutshintshi luthi bahlala bekhona so aso abantu abangasuswa i-election engabakhona i-by-election engabakhona
Uyamuzwa ubaba uGawule Ndlovu ukhuluma ngomkhuhlane we-COVID-19 ukuthi yiwo ovimba ama-by-elections.
Umkhuhlane we-COVID-19 usuyinew normal. Asonto nje ezavuka kusasa icithile ingekho. Isiyinto esiyibona isiba khona kungenzakala kuqalise i-40 wave. So kodwa-ke sokumele-ke kube lobuhlakanipha kube uhlakanipha obukhulu kube lobuciko obukhulu ukuthi singasebenza njani around umkhuhlane we-COVID-19 ngoba asomkhuhlane engawubona kuphela namhlanje sethi sibona amanye amazwe usathi wona akwenza njani njengoba iZambia isekhethweni sikhuluma kanje amanye amazwe ayenzile ukhetho sikhuluma kanje kungenziwa njani ukuthi abantu bavikeleke Road map bani ekhona enziwa yibandla leZanu PF ukhanya lwezokhetho ukhanya kuna road map ekhona i-road map ayenziwa yizeki bayithatha bayidabula bayilahlela kathana kaleZanu PF bathi akumelanga i-announce amadesi ababe le-road map bathi ukuthi ayikhangelela ukuthi lesikhathi esinjekuzaba nje lakhonokho abakwenza kwezinye inhlelo bamembezele kuthange ukuthi hatshi ama-cheshi abantu abavaccinethiwe sebangangeni izinkonzo abayenze lokho sebangenza lokho kule road map kanti sekulungiselela ukuvula kwezikolo kule road map yakhona eyokhetho bavele bathule nje ungavele ukhuluma ngokhetho batho bathi COVID-19 ukhuluma ngokhetho nje COVID-19 yikho-ke hhayi isiziko nje sebevika ngayo i-COVID-19 COVID-19 kodwa kasonto esikhangelele ukuthi ngavuka iphelele kusasa okuthi ukuthi kuphela kuzakwana iminyaka elithumi mbe ngamathumi amabili ezayo kungelakhetho ngenxa yokuthi kwele COVID-19 na
Baba uGawule nanso kuthiwa amanye amazwe ayalwenza ukhetho ukungabi lokumemetheka kakhulu kwalomkhuhlane sibonile oMalawi namhlanje sokuyiZambia eZimbabwe kwehlulana
Ye kodwa phela sivumeni ukuthi lanxa kunjalo izindawo imimango le iyachiyana ingathi thina sihlutshwa nje ukuthi sagelene umumo we-South Africa yikosichayayo kakhulu ngoba lapho kuzalele khona loku kuyinto yalo thina sidlelana kakhulu ne-South Africa lokuhambelana kakhulu ne-South Africa njengoba abantu bakithi abaningi bekhona ngayo ngokunjalo thina okwakathatha eZimbabwe umumo wethu kodwa mubi kanti sikunje sikahlekelwe ngu-MP wethu nopetroleto south i-COVID yonke naleyo akumelanga sidelele sithi thina i-COVID ikhona abantu bayagula baninika abantu esibalahlileyo lapha abalahliwe lapha imali abatshonekile lapha ngendaba ye-COVID so kumele silungiselele sibone ukuthi siyenza njani lamaubone izikolo zingakavulwa kuze kube lakathesi wathi manxa kutsho ukuthi ngezinye indlela kade siyesabani ukuvula izikolo siyesaba i-COVID siyesaba ukuluzani ngokuthi sivule izikolo izikolo azivulwanga izikolo ziloku zivaliwe so ngumumo we-COVID wonke nalowo
Baba uNdlovu phose lokugcina ngamafitshane
Yes, it's in a road map. A woman said, I will corner over. There was a violation in a minister, and I'm trying to do the patronizing in the business that is, I was in a guy and a guy. Now we enter that time, the woman road map of Kanye, a gang at the Sally Loy, Fitzway, Esquame, and Amakas. Umpire always said to him, Uncle Munta warned, interesting choice.
Aguipet, Babu Gaul.
Umpire was at the game is over. Wena kwakho ungasitshela khona kuphela ukuthi uqela kwikhasi yilipi kuphela usikuthi ayisekeni ngoba i-by-election vela hayi i-by-election izalo PF iyaphakamisa nje.